indlala esilayo lonyaka asiyijwayelanga ukuyibona, mhlawumbe abanye vele abakazi bayibona. Ezikolo abantwana bamdambiyana ngendlala, ungamdonisela eceleni uzama ukumbuza, uza kutshela ukuthi ucine ukudla uthangi, mhlawumbe lakho ecine ukudla edle iporridge. Abaningi abantwana sebephila ngezithelo ezikhona. Pho-ke ezinye izithelo ezinjengemkhemeswane, imigwadi, izithelo ezidinga ukuthi uzidle usuke wadla olunye ulutho. Kunzima, izikolo seziqalisile ukubhala imihloliso yaphakathi kweminyaka o-grade 7 nelupane lapha kumbe ngithi emathebeleleni North labo-grade 2 baphakathi kwemihloliso. Imihloliso leyo abantwana bayibhala belambile, ingqondo vele ingekho esikolweni, okuyikuthi imihloliso nje iyabhalwa kodwa umntwana akekho ekufundeni ngodaba lwendlala. Uzwisa usisi ngoba umntwana uzambona esejumekile, uthi ujumeka nje kuhle kade ujumekiswa indlala. Umuzwe sekhala ngokuthi sisi sakhe sesibuhlungu kanti indlala. Siyesaba sibili ukuthi imihloliso izathi siyaphela, mhlawumbe abanye abantwana bequlekile. Okunye okumele sikukhangele ngalesi sikhathi, ikhaza esilalo asilijwayelanga. Ikhaza lifuna esiswini kukhudumala, and into engayenza esiswini kukhudumale yikuthi umuntu abe suthi. So abantwana bathwele nzima, bayatshaya likhaza bevele belambili. Asazi ukuthi sizayiphutsha yini imihloliso singazange sihlangane lengozi.
Sizwe uMnangagwa kunsukwana ezedluleyo sithi uhulumende uqoqa ukupha abafundi ukudla ezikolo. Kathesi ungathi zikhona yini ezinye izikolo lapho abafundi asebephekelwa khona?
Emhlubulweni mina engiwo ngapha eMathebeleleni North, zinlutshwani kakhulu izikolo nxa zikhona eziphekela abantwana. Njalo eziphekela abantwana eziningi ngezilabazali abenelisayo ukuthi baqoqa bakuqoqayo kubuye kuzophekelwa abantwana babo. Abanye ngabalenhlanhla yokuthola amadona abancedisayo, yizo eziphekayo. Uhulumende usengakhuluma athini, kodwa-ke thina simfanisa lo mzali othi ngesikhathi sendlala yena afika osemagrosari abangani bakhe, ethi nxa esefika ekhaya azenze yena olozwelo, afika athi hayi namfana phakulela abantwana mina indlala ingaze imbulala kusela ndawo, kadeni uyakwazi ukuthi udlile. Basuthi ngabakhangela bonke abantu abakuhulumende, ngazi bakhangela imikhaba yabo, bakhangela ukuhamba kwabo, bakhangela ukwenza kwabo, ngabantu abasuthiwe. Ukuthi kulabanye abantu abalambileyo bakuzwa nxa sokukhulunywa njengakathi sikhuluma kanje entatheni, sikhangela ukuthi uhulumende nga ngumuntu ozwela abantwana. Nxa i-social welfare siyangena ezikolo iyanikeza abantwana umumbu bagayise ezikolo, mhlawumbe abadala bengadinga izitshebo. Kulalokho esikubonayo ukuthi abadala vele kumele badinge wonke, badinge isitshebo, badinge impuphu, bayithatha ngabe yona ivele ingekho. Khonokho kuyizinto kwenzakala ngoba thina nxa sesikhangela njengabo athosi uhulumende indaba ye-education siwayikhalala.